Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kutivana kweze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 2 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka logqitshwa namuhla. Abasekela odinga ukuba ngumeli we-Country Park ePhalamende njalo engowebandla le-ZANU PF, uMnumzana Mthuli Ncube baya kuvuma ukuthi amanzi ezibhorane azigebhileyo angcolile ngoba eduzane lezambuzi ama-ble toilet. IPhalamende yaseMelika isipasise iziqondiso ezivimba uhlelo lukamongameli Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi lugqitshwa namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele usuku lokhetho lolungo lwesithathu. Umthetho uthi ukubhalisela ukuvota kumele kuphethwe ngosuku lwesibili ngemva kokwaziswa kwelanga lokhetho. Lokhu kutsho ukuthi abazabhalisa sokwedlule usuku lwanamuhla abasoze benelise ukuvota ngoNcwabakazi. Kuhlelo lokuhlola amagama abazavota kuluhlu lwe-voters roll lona luphele izolo. Amabandla ezombusazwe athi lapho abalokhe bengakabhalisi kumele baphuthume namuhla ukuze benelise ukuvota ngoNcwabakazi. Ngoba ukhetho lolu lubaluleke kakhulu. Sixoxele ukansila webandla le-TCC kwaBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Sabakhuthaza kakhulu ukuthi abahambe bebhalisa amagama ukwenzela ukuthi benelise ukuvota mhla zingamashumi amabili lantathu kuNcwabakazi 23 August. Bahambe bayevotela inguquko elizweni ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu kusukela ngomnyaka ka-1980 ibandla leZANU PF lithatha umbuso.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll soluqitshiwe njalo sibone abanengi beswela amabizo abo kanti abanye bebesithi bafakwe kuma-polling stations angayisiwo. Ngokubona kwakho iZEC ingaba yenelisile yini ukuzilungisisa zonke lezinkinga eziphathelane lamabizo abantu kuvoters roll?
Inkinga zibe khona, inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukuthi iqhube uhlelo lwayo lokubhalisa kuhle abantu banike uZulu amagama abo kuvoters roll ukuthi benelise ukuthi babone ukuthi bazavota. Mina ngomunye wabantu engithe ngisiyakhangela olalowo ngibizo lami beliphuma kuhle kuward yami, kodwa-ke ntoze ngisiyakhangela ngathola sengifakwe kwenye iward, senguward 1 koBulawayo, senisebulawayo Central Constituency. Ngahamba ezekhi bamvulela-ke i-master voters roll, ibizo ngalithola liqondile lilapho engivotela khona. Kodwa-ke kule voters roll-ke ebiphrintiwe abalayo kuma-polling station kuma-centers lawa ibingaqondanga. Kuvuke ibizo lami-ke sokuqondile konke selilapho engivotela khona. Kodwa-ke bakhona abanye abasebatholile amabizo sokulungisekile, kodwa abaningi abantwana beZimbabwe abahambe besiyakhangela amagama abo behluleka ukuwathola, abanye batsho bakhalala, abanye njalo bathe becheka ke ngoba kulezi insuku yakhangela kumakhale khukhwini wakho uchild star 265 hash ukuzobona ukuthi uvotela ngapha. Abanye bathe bebona amabizo abangaphumi basho bakhala labahambanga ukuyalungisisa ke uhlupho lolu ezek. So ngezindlela baningi abantu abazehluleka ukuthi bavote kukhetho lolu, into edanisayo kakhulu ke. Sithi thina inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission izek iyehlulekile ukwenza umsebenzi wayo, ayikalungeli ukuthi ke ibambe udaba lokhetho oluzaba khona kuNcwabakazi ke mhla zingamashumi amabili lantathu kwenalo mnyaka.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Admire Maskati laye othi labo abangakabhalisi kumele baphuthume namuhla ngoba kuyilo lodwa usuku oluseleyo.
Abantu kabahambe bayirejista ukuvota loba sekuyisikhathi esihlele sesincane oqathekile ukuthi nawumuntu wehluleko fanele. Abahambi bayefika emaofisini aweveki abame ukurejista ukuvota kwenzela ukuthi wabe lifei ukekeluzayo mhlaka 23 Agasti.
Bakhona abanye abathika bakuboni ukuqakatheka kokuvota, ungathini kubo? Kuqakatheke ngani ukuthi bayebhalise lokuthi bavote?
Kuqakathekile ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bazaphuba ngabanye abazaba lomutho ekukhetheni inkokheli ezabakhokhela for the next 5 years. Nje okuqakathekile ukuthi nxa ungakhetha umuntu ozakukhokhela ma esephambanisa kumbe ma esihamba ngonyawo olubi, uzaba nawo amandla okuthi umtshele ukuthi hhayi lapho sihamba khona kuroma. Ungaba ungazange uvote amandla yakungelawo ngoba uyabe ungazange ufake i-input yakho phakathi kwabantu kanekade akwazi ukukhokhela abantu. So ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abantu bayirejista ukuvota njalo bavote elanga lama-elections, ikakhulu ntanga yibo abangavotiyo. Sesokubakhuthaza ukuthi bayirejista ukuvota.
Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll soluqitshiwe kodwa sibone abaningi abamabandla wonke nje ezombusazwe bekhala ngokuthi amabizo abo ebengatholakali. Ngokuzwa kumalunga ebandla lenu leZANU-PF ekugqitshweni kwalolu hlelo, besokulobubelo yini ebesetholakala amabizo?
Hhayi, amabizo ebengatholakali kodwa okuqakathekile ukuthi abeveki bathembisile ukuthi nxa umuntu seeke wavota phambilini laphana bayeswele ibizo lakhe azakulungisisa bathole amabizo abo ku-voters roll. So okuqakathekile ukuthi nxa uhambile wafika waliswela ibizo lakho walotshwa phansi, abeveki bathembisile futhi bishibile ukuthi bazakulungisisa lolo daba. So ngibona ngathi even abantu bewaswele amabizo, okuqakathekile ukuthi iveki ipromisile sibili ngamandla yonke ukuthi izakulungisisa rekhodi abalulekile.
Sizwe abamanye amabandla aphikisayo bekhala besithi hayi ungani kukhona ukugila imkhuba okwenziwa yizekhi, ungani izama ukuqilibezela kukhona okuphekwayo, ungathini ngalokho?
Ngeke ngitsho njalo ngoba into yangkhona i-affecta umuntu wonke. Amabandla wonke alabantu adeleswela amabizo ku-voters roll, okusho ukuthi akula muntu olamandla phezu kwento yale ngaphandle kwabantu beveki ne-system yabo.
Umnumzana Admire Maskati ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekoBulawayo. Abebandla leZANU-PF abakhankasela ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube anqobe kukhetho lokudinga umeli we-Country Park koBulawayo edalele parlamente, bathi bayakuvuma ukuthi ngempela amanzi aphuma esiboraneni ezigetshwe nguNcube ku-ward 6 laku-ward 15 awalungelanga ukunathwa ngoba izikotsho lezi ziduzane lezambuzi zemigodi amable toilets. Emizameni yokuhuga abantu ukuthi bamvotele, uNcube ubikwa esegebhe izibhorane ezingamachumi amabili lasithupha 26 kundawo lezi njalo walungisa indawo ezilichumi ezokuthi abantu bafinyelele amagagasi obulembu be-internet awe Wi-Fi. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo awenzele e-Country Park kuthange, uNcube ulandule ukuthi uhlala eSwitzerland. Wathi ulendlu ese-Hawk Flight khonale e-Country Park. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo Councillor we-Country Park engowebandla le-ZANU PF. Wabekhona emhlanganweni kaNcube umnumzana Kidwell Mujuru.
Sikhangelele ukuthi uba umkhulu amele isigaba se-Country Park njengo-Member of Parliament. U-President wethu uMnangagwa lami ukhansela uKhetho Mshuru namanye amakhansela amabili. I-Country Park is the biggest constituency kobulawayo. It is the least developed constituency. So ubuya kwaba umthuli Ncube siwamukela ngezandla zombili ngoba sikhangelele i-development. Kuningi asikwenzile uba umthuli Ncube so far. Usedrile 26 balls. Abantu sebencedakala ngamaa currently esiblawayo sticancil. We are on 72 hours water shedding. Now ama-residents are only getting water twice a week. Ufike futhi wafaka ama-Wi-Fi ku-10 spots Country Park yonke nje. Abantwana besithi sebefunda nge-internet. Imali yama-bundles ayikho. So it's a very welcome development kubontanga abasafundayo. Khathesi ugreda imigwaqo as we speak. Uyenza ama-main roads wonke awe-Country Park. Uba umthuli is a man of his words. Into yonke ayikhulumayo uyayiyenza. I-Country Park abantu bomthova bafuna dollar ukuthi uyetown and yethipho ezinyeindawo ezi-R10. It's because bakhala ngemgwaqo abantu bemjova ukuthi the roads are so poor, iimota ziyafa. So abantu bajabule kakhulu ngokulungiswa kwemgwaqo e-Country Park ubaba umthuli Ncube. Njalo bayamsekela bayamthembisa ukuthi hhayi ezilongu senza into ehambekayo esiyibonayo ngamehlo ethu lati asisela ndaba lento zamaphathi lezi sesifuna abantu abasebenzayo thina.
Wena-ke njengokhansela ubona ingani lawe uzanqoba yini kukhetho oluzayo ngoba siyabona ukuthi uzonqobe ibandla elalingele MDC Alliance lalibeke abantu ababili ukuthi bencintise okwenza ukuthi amavoti abelwane.
Thengena mina ngo-2019 uwongikhansela. I managed to see projects ezine-Country Park. Ngathola bengenamanzi besebenza ama-community taps. I made sure ukuthi wonke umuntu is-connected water. Ngathola kungenasikolo. I took all the devolution money ngayakha isikolo ukuthi wayevula indlela primary school. I-main bridge linking old Country Park to the new Country Park lalingekho. Abantu ababengayo esikolo nayizulisina. I made sure that this is put in place. So all that I want to buy one get a single time. I'm going to tell you that I'm going to that on time. I saw that one of our team beside the thing and get us that. That. So I want to do the eye. One of them is a cool. Move into the Tonsayo.
Umnumzana Kidwell Mujuru ngokhansela we-Country Park obulawayo njalo ulilunga lezano PF. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsha usekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi asebenzise imali yakuleli ngoba ilizwe lingakhona ukusebenzisa idola lakwele Melika kuphela. Iphephandaba le-Herald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ilizwe lazo zijabule kakhulu ngokupasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, wona olomuqa osolwa kakhulu ngabantu abaningi owenza kube licala ukuchothoza eleZimbabwe obizwa ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill. If you singene kusigaba sembiko yenu.
But now, let's come, bread and butter issue. Now, if you bread and butter issues. The local is a dead don't.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke abasakazi nabalaleli kanye labahlali bonke baseZimbabwe izizalwane zonke. Bese ngithanda ukuphawula kwadaba lwezeki izeki lezanpf badlala ngathi singaba sizizalwane zaseZimbabwe. Akukho odoyi ukuthi kunamagama alahlekayo ngisho labantu abaqala ukuvota ngabo-1980 amagama babonakali banesitsotsi abasenzayo nomkhulu wabo lo wesikhavu Mnangagwa. Konke lo Chiwenga yazi ukuthi uNkulunkulu ngawe uyabathatha Mnangagwa lo Chiwenga ngendlela abasihlukumeza ngakhona. Thina abanye siyahlukumezeka kakhulu ngendlela abasiphethe ngakhona. Ilizwe liyafa liyaphela nampa la ezekhi le ifihla amagama abantu yathola ukuthi iZANU PF siwinile kudala. Sebevotisile abantu maloko abadala befika kubhala imininingwane yabo phansi yathothi babavotisa sitsotsi.
Yebo, madoda akithi baka Studio 7 linjani bafowethu lonke labalaleli bonke abaka Studio 7. Ya ngiza umfundi ngikhume ngabo ngelizwe leSouth Africa leli, lizwe leAzania. Ngiqinisile bantu bakithi beAzania lingakhohlwa, bona naso iseduzane lohlupho izahlangana nalo. bonani ukuwa kwa imali yenu kuyavuza fana neZimbabwe khona abaningi benu lizabeze phephela kwa beZimbabwe abaningi benu zahamba ephephela eZambia abaningi benu zahamba ephephela eMozambique lina bantu South Africa yikho ke ake izinto yamakhwapha ukuthi khona umhlaba lo wona kutwa ngwe Africa ungadingeki lokudingeki ukuthi khona kube khona abanye abalodlami kwa abantu la uNkulunkulu osezwini ngakujabulela ikhono elifuna ukwenza kungamanyala uNkulunkulu kodwa maye ngani kodwa ngaba ngcono lathi eZimbabwe lamaye amazwe wonke angomakhelombe South Africa kungcono lathi sibaxotsheni abantu beSouth Africa sibaxotsheni sivale amabhizinisi abo ngoba bangcolile xa lathi singcolile kuSouth Africa labo bangcolile emazweni ethu ngani liyazwisisa abantu beAfrika la sibaxotsheni abantu beAzania abasemazweni abanye kubuhlungu ngoba kuplanayo into embi kwamanyana ha mhlaba usufile uzangena uNkulunkulu ngiyabonga naseZimbabwe.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika idale lephalamende yaleli lizwe laphezulu elesenethi izolo lipasise iziqondiso zokuvimba uhlelo lukamongameli Joe Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Phansi kohlelo lukaBiden, abantu abalezikwelete zokubhadalela imfundo abayizigidi ezine 40 million bebelakho ukwesulelwa izikwelete zemali engena kunkulungwane ezingamachumi amabili, $20,000 umuntu ngamunye. Lanxa amadale omabili ephalamende esepasise iziqondiso lezi, umongameli Biden uthi kasoze azisayine zibe ngumthetho. Idale lesenethi izolo lipasise njalo umthetho ovumela uhulumende waseMelika ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa wona opasiswe lidale laphansi kuthange. Udaba lokwesulwa kwezikwelete zabafundi luphambi kwenkantolo yeSupreme Court lapho olufikiswe khona ngabaphikisa inyathelo likaBiden besithi abalezikwelete kumele bazibhadale. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika olilunga le-MDCT umnumzana Denmoyo.
Into engajabulisiyo kakhulu especially kubantu abalezikolodo zemfundo I think into ebenziwe nguBiden bekuyinto enhle kakhulu ukuthi azame ukunceda abantu abaningi abalezikwelede ezinkulu ezama-university lama-college. Isikwelede sizobona lapha abantu izimali ezifika kubo-20,000 zikhitshwa ezikweledeni zabo bekuzosiza kakhulu ngoba abantu abaningi elizweni leli mabeqeda i-college baqeda i-college belezikwelede ezinkulu kabi ezisindayo and futhi nge-environment esikiyo le ukuthi ama-interest rates ekhuphukile ngendlela akhuphukile ngakhona kusho ukuthi izikwelede lezi lazo ziba nkulu ngenxa ye-interest. So hayi into ebuhlungu kakhulu le ngoba ama-students amaningi lama-former students abalezikwelede bebekhangelela ukuthi bazothola uncedo lapho.
Inkantolo ye-Supreme Court yona ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo phezu kwalolu daba kusikhatshana esilandelayo. Ubona isima lohulumende kaBiden yini kumbe ubona ivumelana lalabo abaphikisa lomthetho isithi hayi akuqondanga ukuthi izikwelede lezi zesulwe zifakwe emahlombe omuntu wonke?
Yeah, well, Supreme Court the way kona kona manje siyazi ukuthi amaningi ade bephikisa umthetho lo ngama Republicans and i Supreme Court right now the way ngakhona kulama Republicans about angu 6 I think compared to ama Democrats angu 3 so sesibonile ukuthi indaba zonke ezifika ku Supreme Court zigcina ziconclude against ama Democrats njengoba le bekuyinto ka Biden eyokuthi izikwelede lezi zehliswe angiboni mina ngibona iSupreme Court ivumelana labo laba abaphikisa lo mthetho just because iSupreme Court ekhona manje ikhangela isenza imithetho engahambelani lalokho okufunwa nguBiden lamaDemocrats so ngibona mina iSupreme Court le ivumelana lo mthetho lo osayinwe yilower house leSenate
kungehlula lokho wesulwe impela lomthetho uhlelo luka Biden lwehluleke ukuphumelela awuboni lokho kumphazamisa yini kukhetho
ngiboni mina kumphazamisa ukukhetho ngoba abantu bazobona ukuthi yena obezama ukwenza into enhle kakhulu umphakathi wonke jikelele whether uli Republican noma uli Democrat as long as ulesikwelede okufanele usibhadale uhlelo lolu beluzonceda wonke umuntu so mina ngokubona kwami abantu bazobona ukuthi hayi uJoe Biden ngempela ulezikhalo zabantu enhlizweni yakhe and ufisa ukuthi enze izinto
is to abantu. Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika njalo ulilunga lebandla leMDCT. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngaba 15 inkwezi eleRussia labopha isizalwane sakwaleMelika uRobert Stonehouse wake wasebenzela isigodlo seMelika eVladivostok wetheswa icala lokuthi wadlelana lohulumende wakwamanye amazwe okungekho emthethweni wahanjiswa entolongweni yeLefortovo lapho melele uhanjiswa emthethwandaba uVidant Patel osebenzela uhlangothi lweMelika ulubona ngokudlelana namanye amazwe oleUS State Department uthi uSonov ubotshelwe ize. Uthi akula lutho alwenzayo okungenza ukuba abojongele Russia. USonov wasebenza eVladivostok okweminyaka engamathuma amabili lambili. Mhlaka 23 inkwenkwezi eleRussia labekele eleMelika ukuba kalifuni ukuthi kuqhathwe e-US mission Russia abantu bokuza. UPatel ukuthi ngesikhathi ebotshwa uSonov wayenceda abasehofisini yeMelika kweleRussia ngokuhambelana loZulu. Lentata vizindaba. Izikulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UMatthew Miller uyakusola kakhulu ukubotshwa kukaSonov ngeleRussia. Uthi njengomuntu wonke oqatshwe ngeleMelika esigodlweni salo, uSonov ubesebenza ukuhlolisisa imibiko ethulwa ngamaphephandaba akweleRussia, imisakazo lokunye okufanayo. ELeMelika lithi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba eleRussia lisebenzisa imithetho encindezela uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
You are the King of Kings, mighty Jehovah. You are the Lord of Lords, our Father. We sing happiness unto you, Lord. Happiness, Baba. Uthi kule wabalana Ebenezwa
insisa kuphela yeqembu legospel iqembu amaqhawe okuthula lizwe udaba esiliphathelelona ngaleli qembu ku Woza Friday namhlanje ntambama Ayike kwanele mthwakazi kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi lugqitywa namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.